linga lichona njani izilukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Kuhlelo lwethu lwanamhlanje sixoxa lo mnumzana Fidelis Fengu, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye National Housing Project. Ngiyakwamukela kuhle.
Hayi, ngibonga kakhulu mngani.
Ungasitshela ngodaba lwezindlu lapha ukuthi lumi njani kakhulu abantu abafuna ukuthenga izindlu kumbe ukwakha izindlu?
Lapha sinanzelela ukuba abantu abaningi khanya barojwa izimali zabo ngabantu abathengisa umhlabathi. Omunye abungasowabo, omunye abungowabo kodwa uthole ukuthi uthengisela abantu abambalwa ngesikhathi esisodwa, kukhanya sokusuka lohlupho olukhona. Loleli ngibona kuliphutha likahulumende ongafakanga kuhle into esingayi-regulating authority ekhangela ukuthi indaba zomhlabathi emadolobheni zihlangiswa njani. Nawe singathi ngama-cooperatives, yathola ukuthi ukukhulumisana phakathi kwama-cooperatives lo-sansili lo hulumende ugatsha lwezomhlabathi ukukhulumisana kwakhona awuhlelekanga kakuhle. So thina besithi akube le authority eza kuthi iregulate ukukhangiswa komhlabathi emadolobheni.
Ye, nxa sikhangele udaba lwakhona lubi okunganani, ngoba sizwa kuthiwa kulabantu abangafika bona 1.5 million abaku-waiting list.
Ye, lelo kuliqiniso sibili ukuthi i-backlog kuluma lapha inombolo esizithole ngo-December 2018 sivela kuwaye ngu-PMSEC we-local government uKilian Mpingu esiwasishiyayo. Wayesithi yena kule 1.5 million i-backlog. Asikhangele kwezendaba sithole ukuthi kulabantu ade beseCaledonia abathathelwe $7 million ngendaba zona lezi zokuthengiselwa umhlabathi ngabantu abangaqedakaliyo. Lokhu sokutshengisela uhlupho lwakhona luvamile and kumele want kuba le-solution masinya.
Siyasibone endaweni ezifana leHarare abantu besuswa kuthiwa bathengiselwa umhlabathi lapho okungamelanga kube khona izindlu. Udubo lolu lubhahe okunganani, lukhona yini kwamanye amadolobha?
Udubo lolu lapho engingathi mina asikalubone kangako kokubulawayo kuphela. Lapho I think kumele sibatshayele ihlombe ababona ngokubulawayo mabahambisa kuhle umsebenzi. Kwezinye iindawo lezi ngathi abalohlupho kakhulu ngamakhansela we-MDC othola ukuthi bona baze funa ukunika abantu babo, uhulumende laye funa ukunika abantu bakhe. Sokusuka lokudonselana lapho sokusuka ukuthi uminista laye sokumele asebenzise amandla akhe njengominista, ukhansil laye asebenzise amandla akhe njengokhansil. And ekugcineni umuntu odubeka kakhulu ngumuntu ophansi lapha, umuntu ofana lami lawe othola esesenkingeni isikhathi esiningi.
Ungasitshela nje ngamafitshane ngenhlanganiso yakho leyi eye-National Housing Project ukuthi imi njani?
Thina njenge-National Housing Project sihlala phansi sikhangele ukuthi kwezekuhlala kahle abantu, ukuhlalisana emadolobheni lapha kuhanjiswa njani, sibe sesibuya lamacebo sibanika kuhulumende. Yebo, silabo futhi phakathi kwethu silogatha olwenza ngokomhlabathi ukuthi lathi sebe silawe kamasenze kakhulu kobulawayo lapho esinika khona abantu. Siyazama lathi ukuthi senze kusemthethweni sincedisa abantu labo phana sokuhlala kuyo. Kodwa into ekhathesi esiqine ngayo kakhulu sikukhulumela laba abangakwanisi ukuzikhulumela, njengabaningi laba abeCaledonia abasebelahlekele izimali zabo, abanye labo abadlele izimali zabo ngamaqamba ashiyeneyo.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli ubatshela lokubana nxa befuna ukuthi babe ngamalunga enhlanganiso bengakuthola ngapi?
Hayi, ngibonge kakhulu, sibonga abalaleli ngesikhathi sabo. Abafuna ukuba amalunga ethu bengaya ku www.zinnationalhousing.org website yethu.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lelanga elihle.
Hayi, lami ngibonge.
Okay, bye. Lo ke bekungumnumzana Fidelis Fengu, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-National Housing Project. Ebe sixoxa la kuhlelo liphuma lendaba, litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilazi.